Noma ngubani kungakhathalekile ukuthi ngumntaka bani ulasiphi isihlalo kumele aboshwe nxa ubufakazi bukhona ukuthi wenze icala. Yikho ukuthiwa ngesiNgisi phecelezi i-rule of law okuthiwa i-equality before the law okusho ukuthi umthetho yiwo osebenzayo awulamehlo kawubona ukuthi ngubani ukhangela kuphela ulandela icala, landela ubufakazi bokwenza kabi. Ngakho ke wonke amazwe omhlaba abuswa kahle abuswa kanjalo.
Yebo ngoba ubona zani kulezo mbusazo yini phakathi kodaba lolu
sethembu ukuthi kakulampi yezepolitiki phakathi nxa kusenziwa izinto ezinjengazona lezi ngokuba kazidingakali kuso sonke isikhathi kumele kusebenze umthetho kusebenza ubufakazi ubufakazi bungasa phezulu ehofisi elikhulu bulandelwe khona lapho ubufakazi abotshwe lo kuleso sihlalo bungaya kulo sesihlalo nesiphansi la kanjalo abotshwe kungakhathalekile ukuthi ngubani njalo uzalwa ngubani kumbula amandla angakanani umthetho yiwo fanele ukuthi ulandele.